yesibili amagesi kwamanye amalanga ayabekhona kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya kushazakho constant i-ministry of energy ithabe masinyane because i-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba lama okuthiwa ngama-teething problem kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagesi aba maningi njengoba kulama-teething problem u-unit 1 lo-unit 2 madala kakhulu ngathiwa lakho bayafaka imali ku-unit 1 lo-unit 2 because sebeqede ngama-teething problem sizafica ukuthi u-unit 1 lo-unit 2 kwazaba lama-problem ama-breakdown njengoba kuqanda kulezi insuku amagesi ayafunakala kakhulu ayadonswa kakhulu ufica ukuthi amagesi one day aphezulu one day aphansi olokho kushutha ngingathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe ejonkiwe uzafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho-ke siba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izesi ingaba-refundi.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawo?
Esayi sikurekhomendile kulokuzeni ku-Ministry of Power and Energy yikuthi khona bahavese or bathathe ama-copper cables akhona bathethi wonke ba-replace ama-cables lawa amatsha afakwa instead of ama-copper cables yikho okuzoyenza ukuthi kungabi le-problem yokutshontshwa kwama-cables layenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khona.
Ye, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama-cables begwetshwa iminyaka eminingi ejele akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo babagwetshwa balutshwane abagwetshwayo uzafica ukuthi khona kobulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables uzafica e-Woodville kakhulu yila ma-cables ungahamba kuma-groups yonke kuyatshontshwa ama-cables denside kuyatshontshwa ama-cables ezindaweni ezithiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayephisa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu yangene ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagesi sesingcono elizweni
nakathesi i-load shedding iba khona mina ngihlala emachamhlophe izolo bekune-load shedding ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngithilo sithabe masinyane kwesinye isikhathi uzafica u-unit 7 lo-unit 8 kumele bayenze the 300 megawatts per day kodwa kwenye isikhathi uyathola bayafika kuleveli yona leyo kwenye isikhathi bayehle kakhulu